sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 27 ngolwezi 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
inhlanyelo inkalakatha yodubo njengoba kukwazi ukuthi ngomumo lo esikiwo womnotho abantu abaningi abanelisi ukuthi bethole imali yokuzithengela inhlanyelo.
Abalimi abanengi bakhala ngenhlanyelo nanku isikhathi sokulima sesifikile.
Bashayelwana abamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlopha babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Kuhlelo lwabasakhulayo sibhace ezizweni lembongi mhlabeleli uBongani Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa izakhamizi eziningi zingakabambi inhlanyelo ngenxa yezulu elikhanyalisa lela phezulu, bakhona asebeqalisile ukulima endaweni ezitshiyeneyo kulandela insewula enenge viki edluleyo. Abanye asebeqalisile ukulima izakhamizi zeBinga North lapho izulu elibikwa line kakhulu ezigabeni ezifana leManjolo lesiyabhuwa. Kodwa abanengi bakhala ngenhlanyelo. Sixoxelo meli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Linile ezulu elikhulu endaweni ezifana naboManjolo, linile ezulu elikhulu endaweni ezifana naboTiyabhuwa. Abadala nje sikhuluma kanje, hayi sebebhizi sebengene emasimini bazama ukuthi nabo behlanyele belungiselele umnyaka wokulima lo ozayo.
Inhlanyelo kabaladubo lokuyithola.
Inhlanyelo inkalakatha yodubo njengoba kukwazi ukuthi ngomumo lo esikiwo womnotho abantu abaningi abanelisi ukuthi bethole imali yokuzithengela inhlanyelo. Njalo njengoba nawe ukwazi ukuthi abantu abaningi imisebenzi yabo ilahlekile ngabala ndlela abangathola ngayo izimali. Uhulumende uke waletha inhlanyelo yokuthiwa ke ISM le kuthiwa i-presidential scheme. Kodwa njengesukwini njalo njengenjwayelo inhlanyelo le lapho ebakhona kubonakala kulamasotsha lawa ahlala asemakhaya, kubonakala kulabantu abezombangazi abebandla leZANU-PF. Njalo kutholakala ukuthi abayitholayo le nhlanyelo yilabo baziwayo kuphela ukuthi bangamalunga ebandla leZANU-PF. So ngenxa yalokho silexuku elabantu abasidinga ukuthi abangabe bengelahlupho lwenhlanyelo ngoba ibandla labo kuyilo elibusayo elinikele kwansi ukuthi lisebenzise i-tax yomuntu wonke ukuthenga inhlanyelo ithengela kodwa labo abayisekelayo. Kodwa nje bese siba nabaningi njengoba ukwazi ukuthi iBinga North ye-constituency ye-MDC. So ukuthi ukuthi abaningi abantu kabanelisanga ukuthola leyo nhlanyelo.
Inkomo zona seziqinaqinile yini, ziyalidonsa sebelikhuba umuntu elime imfolo eminingi ngelanga?
Kunzima inkomo esikwenza phakathina kwenyanga lezi ezidlulileyo. Kutholakala ukuthi abalimi besebekhipha inkomo zabo endaweni lezi ezingane zobile ezingenamanzi, bezama ukuthi bezithathe bezifaka endaweni lapho kungani kulamadlelonyana. Inkomo ezinjengalezo hayi ezinye zakhona ziyazama, but inkomo eziningi ezingatholanga indawo ezifana nazo nalezo hayi azikaqini lezo nkomo, yikubamba ngamandla sibili ukuzingenisa emasimini.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edale lePhalamende, sixoxela ekhona le eBinga. Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuyaqhubeka njalo akuthembisi ukuthi kuza kuba lobubelo nxa izulu lingananga okwaneleyo. Ngalokho ikhansili le isikhuthaze uhulumende ukuthi ephutshise uhlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project. Sixoxele umgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kumunicipala ukhansila Siboniso Khumalo yena othi amanzi alethelwa uzulu ngenkonxa zamabhawuza lawo kaweneli.
Akweneli kodwa kuyaphungula udubo mbijana ngoba ukuthi amabhawuza azaseva abantu nje ukuthi kuphungule udubo awusuyaso solution. Vele imkhuhlane sakwamanzi ebalushaesabele kahle ikhona lokho kodwa kunazelelayo ukuthi omama esikhathini lapho na kunamabhawuza khona esibraneni kozi khona ezi-right khona babe abaningi kakhulu.
Lina njengekomithi yabona ngezamanzi kuyini kathe selikwenzayo ukuthi kuqedwe lolu hlupho?
Sesizama ukuthi sikhulumisane nogovernment ukuthi at least uzinwa ukuthi asiphe amabhawuza ngale asiyelekezeni enyama yendlovu. Abukhona into yakhona kanti usevumile uzinwa sasesukuseleaphanisela ukuthi njani isikhathi sikhathi uziranyela eniboleke kuyizinwa uyathembisa sikizwe. But okuqakatheke kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyangenela odabeni lolo lokuthi izambezi wota nogwayisha ngalo akaphele nesifundo kwenziwa njani akafaka ama-resources kakhulu ngathi endaweni yakhona le kuzambezi wota.
Abantu elihlala labo bathini emawadinini kuyini elikubonayo khona ngapho ephelandaba liphumula?
Iziphithiphithi okunye kathe sekubona i-mileage ku-politics sokuhlupha emanzini manje ngoba abantu bakhala sibathi abantuatshela iy'thitho ezingahambelaniyo lani lenhlalakahle yabo sebeqasa udinga ukuthi bafuna udingeka ngo-2018 abanye nje abangabi baseduzane khonaabayalwa ngokuthi bona bafuna ukuthi babeyibanjani abakhangela indaba lwamazihloni kodwa generally abantu bayayemukela uncedo lwazizawukhansile ngalo namanzi nalawo sila mezinye impendulo ngoba nxa kuvele unkulunkulu engasinikanga amanzi akhona kuba nzima ukuthi sithi siqambe amanga wasebasemadama kusela lutho umzima nathi esidecommissioniwe ulowa mzinga wanto udecommissioniwe sosekuapha nanje ngokuthi uthatha amanzi asukangati esuka kunyankunde lakuntabezi.
Lo ngukhansila ka-Ward 27 ePhelandaba West lePhumula South kobulawayo umnumzana Siboniso Khumalo ongumgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho. Sixoxe laye ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
silale mawin bibawa silale mawin.
Lingali tshona njani ke zulukandaba lapho likhona khona ngapho nge ngemakhaya lamhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke ngilo mnumzana ke uDavid Mkhabinyana Ngwenya siyakwazi sibili inyanga enkulu ubaba Ngwenya ukhona ngale ke kobulawayo siyakwamukela umoyeni baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube.
Yes, sicela ubingelele abalaleli baba.
Hayi ngiyalibingelela abalaleli lonke emakhaya.
Ngithemba ukuthi bakuzwile sibili kakhulu. Ye, akusitshele baba Ngwenya ukuthi nxa sikhuluma ngokucela izulu kambe kuvele kwenziwani, kuqaliswa ngaphi kusiywa ngaphi?
Nxa kucela izulu asithi thina okwakuqala izinduna yizo okufanele ukuthi zizimisele zitshele abantu bazo ukuthi bakuhloniphe ukucelwa kwezulu bengazibatsho ukuthi lilungelo labo ukuthi bale ngoba zona izinduna kufanele zingena amasiko aboyise labokhokho babo. Yikho bezinduna zamasiko, yikho nxa kucelwa izulu zona izinduna ziyakhipha abantu ngezigaba ngezigaba ukuthi kabaye khona lokucelwa khona izulu, kungabi khona ozakuthi yena hayi mina i-church yami kayimvumeli lokho ngoba nxa esesenza njalo uyazonela laye awonele labaningi.
Singathi ke ungakaqhubeki khonapho nxa ukuthi sokuyenziwe khonokho kuvele kuyiwa ngapi lapho kucelwa khona izulu le?
Kulezi ndawo kuthiwa imtolo, kule ndawo edula, kule ndawo kwamanyangwa, kule ndawo konebane, zonke lezo ndawo kunye lenjelele ziyacelwa izulu. Kube sokusithi lona izulu linganalamhla libe lolaka olukhulu, libe lomoya kusisa kwakhona. Akufanelanga ukuthi abantu bayelima, kufanele bazile baze bayelima ngelanga lesithathu elilandelayo. Yikho ukuthi konke khona lokhu kungumlando wezinduna, akufanelanga zivume ukuthi laba bamacawe benze intando yabo phakathi kwezigaba.
So-ke nxa sokucelwa khompana-ke izulu, ohamba khona ngale enjelele ngubani, osalayo ngubani?
Ngezigaba ngezigaba kuvele kulabantu abakhethwayo abahambela wona lowo msebenzi, bekhethwa zinduna, bekhethwa zinduna ngezigaba ngezigaba, bebe sebehamba-ke besiya khonale.
Ye nxa sokufika khona ngale-ke selicelwa-ke izulu, livele licelwa njani? Kuyakhulekwa, kwenziwani baba ngwenye ngamafitshane nje?
Nxa ucelwa izulu kutshelwa bona abangamalinda abalinda zonezo zindawo ukuthi hayi silapha nje kuzecelwa amazolo, bona yibo sebezanika umlayo wokuthi kwenziwe njani ukwenzela ukuthi izulu lingabi lolaka, izulu line kuhle, njalo abantu babahloniphe bonke bona labo abantu okucelwa khona izulu, abantu bangazibenza intando yabo kunye lezinduna lazo azibahloniphe abantu abasicela khona izulu, bengazibaxokozela, bengazibakhetha babo. Konke lokho kuyabe sokusona sokubangela ukuthi umkhadi utshwaqe.
Siyakuzwa-ke kakhulu baba ngwenye ukuthi isikhathi nje sesihambile, kodwa singathi lo nyaka seliqalisile yini uyacela amazolo?
Ye, sekwakuqaliswa, sekwakuqaliswa silucela amazolo acelwa khona lapho kubo-August. Khathesi kakusayiwa, akusacelwa lutho ngoba izulu selisina seliduma sokuhlonitshwa.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke baba David Mkhamenyana Ingwenya, inyanga enkulu ekhona ngale-ke koBulawayo. Sibongela kakhulu ukuthi sibe lani namhlanje uhlelo lolu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi, ngiyabonga.
Ye, zulu kandaba sihlanganeni njalo singabaphilileyo ngeviki ezayo ukuthi sixoxeke ngokunye okutshiyeneyo okwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
silale mawin
bibawa silale mawin.
Lo ngumsakazo wenu umsakazo kaZulu, umsakazo weStudio 7 lisizwa sisakaza singapha esikodlweni seMelika eWashington DC. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ye, ngiyabonga kakhulu, nami ngibingelela abalaleli bonke abasilaleleyo.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela kusambulelo chapter ka-14 verse ka-13. Ikakhulu-ke ngicabanga ukuthi namhla sikhuthaze abantu jikeleli abeZimbabwe, usapho lweZimbabwe abahangale ngxenye umuntu ekhala elahlekelwe yisihlobo, ebhujelwe isihlobo sakhe, kumbe ngumama kumbe ngubaba ebhujelwe ngumntwana. Mbona ngani bengifuna ukuthatha isikhathi imzuzana le esilayo ukubakhuthaza nje ukuthi sike sikhangele lolu daba lokufa, ukuthi kanti nxa khona ukufa siza kukhangela ngelihlo likaNkulunkulu. Uvele yena ukubona njani ukufa? Ngenxa yokuthi ngesikhathi esiningi siyabe sidabukile, inhliziyo zethu siyase sidanile kakhulu uba sesithiwe izihlobo kulungile njalo ukuqondele lokho kodwa namhlanje bengifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi kanti sileni uNkulunkulu ukukhangela njani singabala laphana lona umbhalo siyananzelela ukuthi uJohn loba esithi yena kuvesi ka-13 asengisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi loba uthi babusisiwe abafileyo befela enkosini kusukela kulesi sikhathi impela ababusisiwe kusho umoya bazaphumula ekuthikahlikeni kwabo ngoba imisebenzi yabo iyabalandela nginokuloba kwaJohn uthi yena babusisiwe kokuqala abafele enkosini kutho ukuthi nxa uNkulunkulu ekhangela umuntu esifa thina ngathi emhlabeni siyabe sikhala kodwa uNkulunkulu ngale uthi hayi umuntu lo ubusisiwe so thina ngapha sabe sidala ngalezo kodwa uNkulunkulu yena uyake ebona into eyenzakeleyo enhle kakhulu nxa umuntu lo efele enkosini ngenxa yokuthi uthi yena kutho ukuthi ukufa komuntu lo ukufa kwabangcwele uNkulunkulu uyakuthokozelela ngokutho ukuthi umuntu uyabe sedlula esigabeni esinzima kakhulu uyabe sedlula esigabeni sokuthi engxenye ube ngafa engasamazi uNkulunkulu kodwa nxa efe elokhu emazi njalo ezinikele kuye ilizwi likaNkulunkulu lithi umuntu onjalo ubusisekile ibalele lithi ubusisekile nxa silikhangela ngokulotshwa kwakho ekuqaliseni kwesigreki kuthi ukuthi umuntu lo ulenhlanhla kumbe umuntu lo uthole inotho kumbe singathi umuntu lo ube ngcono kulabanye kuyamangalisa lokhu nxa sikuqathanisa sikhangela ngendlela thina esikubona ngakho uthi uNkulunkulu yabe sebonile ukuthi uthi umuntu lo ukwanisa ukwedlula isidaba leso waphuma waya ngale weza kuye kuyinto ezayehlula abanye abantu abaningi ngakho ke sibili nanzelela ukuthi laphana lithi lona babusisiwe nxa umuntu efele enkosini kutho ukuthi nxa umuntu engafelanga enkosini uba nodubo kakhulu ukuthi uzaqhubekela phambili-ke usuchikachika ukuze kube naphakathi ikanti lo dubekela phese semhlabeni kodwa esiye ezulwini ungcono sinanzelela indaba lyane kalazarus yendoda lyane yayiyisinothi ulazarus wayechikachika kodwa waphumelela wayangena phakathi kokuphila okunaphakathi ikanti liyane indoda yayisidle izibiliboco yehluleka kutho ukuthi akutho ukuthi uNkulunkulu uyazonda ukunotha kwabantu kodwa uyabe ekhangela inhliziyo yomuntu unganotha ungene ezulwini nxa inhliziyo yakhe ilungile njalo kunenginanzelela okwesithathu ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi bazaphumula ekuthikathikeni kutho ukuthi isikhathi esiningi kumele sinanzelele ukuthi singafisa ukuthi izihlobo zethu kwezikhathi zisile zehluleke ukusila kodwa kutho ukuthi kukhona ukuphiliswa lokusiliswa okuba khona nxa umuntu ephuma kulo mzimba owenyama umzimba lo obuthakathaka umzimba lo obolayo bale mkhuhlane isiyangena emzimbeni uNkulunkulu amnika wona omutsha
kuluqibe uhlelo ngomthandazo womfundisi ubabeke enkosini abalahlekelweyo lamhlanje obukhuluma ngabo
ngakho namhlanje ngithandaza sithandazela wonke umuntu olahlekelwe yisihlobo abangane abaseduzane naye siyathandaza ukududuzwa ngumoya oyingcwele sasibathandazele uNkulunkulu abasize abanike induduzo engeke yalethwa ngumuntu namhlanje ngegama likajesu esithandazela njalo aselokazi iziphendane ezikhona uNkulunkulu azethele abe nguye-ke ozivikelayo abe nguye ozazinika izinto lezi umuntu ake ezidinge empilweni ngegama likajesu yathandaza Amen.
Amen mfundisi siyabonga sibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo ovuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lembongi njalo engumhlabeleli uBongani Ncube yena osethule idlalade lakhe elitsha ele-DVD elengoma edume kakhulu ingoma eyaziwa ngabanengi ethi yona ngibhace ezizweni
lachithwa nqasana kwenzenjani igazi emorogoro waphenjwa ngoba nomlilo wasentumbane yabhalwa ku-10 grand plan kukhona okunuka santungwana ngendaba yama distance ikuliphi carbon idumbuchena reporting yadalwa ngubani moment of madness bangaka babulawa igugurawundi baboshwa yini ababulalayo sebabuya na abanyamalalayo asabuthwa yini amathambo emigodini yasihlanganisa yini isizwe unit code iphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni
vokancube ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyakwamukela wethu, ngiyabonga.
Susebenzile msuze wethula le DVD.
Yebo futhi ngathi idlalade lithi War of Peace, DVD yethu ngibhace ezizweni. Just ngishintshisa isihloko nje ngokubona ukuthi abantu abaningi bayithande kakhulu le ngoma ethi ngibhace ezizweni.
Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Benziwa nabalahla licala kuilover scandal iSAP yayithi benze nobaba seyathuthukiswa yini mathebelelendi isifundwa yini imbali yeziprize ikolweni sezihlonitshwa ngulinganayo na indima eZimbabwe zilokhu ziqala ngalimi lunye na indaba zelizwe zelikhulunywa yini iqiniso emsakazweni ngoba nabadlala kumahlola nyama isatholakala yini ngwevu emadlodlo ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Kona wawucabangani lapha uze uyilobe lingoma nkondlo usithi wena ngibhace ezizweni?
Hayi, ngangibone kakhulu ubuhlungu esibufaceayo ngase ngihlala phansi ngacabanga ukuthi kanti size sifike la sikhona namhlanje kwakuhambe kanjani. Ngathola ukuthi mhlawumbe phambilini kule mbuzo engaphendulekanga mhlawumbe kulapho esabuyise phambi kwakhona zikhona ezinye izinto ezingazane zilungu ezidala ukuthi size sifike kwisituation esikuyo singabantwana baseZimbabwe.
Ke sizwe uzwelihle.
Zwelihle, ngikuphuphe ngaphesheya komfula wegazi. Zwelihle, ngikubona ungaphesheya kwechibile ezinyembezi. Yeke izwe lingafelwa nkonyana engilibone ebuthongweni. Yeke izwe labakhomba ngophakathi engiliphuphile. Lonke ukhuqaba lukamvela inqangi luphenduke iziqumama. Beyilahlile inhlupheko abantwana benhlabathi. Zingekho iziceli, wonke abantu beyizicebi. Kungadliwa, kulinywa kuleliya lizwe. Kungathukuthelwa, kuthuthukiswa. Kungacaphukwa, kuphucuka. Zwe le ntokozo le ntuthuko ngikuphuphile. Awu, phupho lami nginika ithemba. Zwe lihle ngikubone ephusheni. Zwe lokuthula le njabulo ngikubone ebuthongweni. Yeke izwe livikelekile ngiliphuphile. Abadwenguli lezihlwa ngudla ngokungaziwa. Amasela lezinswela boya kungasekho. Zingekho izigebe ngezigiya ngokuchitha igazi. Engekho lozondla ngemali ezinyembezi. Kuphathelwana kungathathelwana. Zwe le nhlonipho lenhlakanipho ngikuphuphile. Awu, phupho lami nginika ithemba.
Amadlalade wona sulamangaki ngele singaki leli lama DVD sulamangaki?
Ngathi mhlambe idlalade lami lokuqala War of Peace ubongane hamba yedwa kodwa ngengakhiphe elinye ngo-2008 ngihamba le themba lamangulu ngase ngikhipha-ke le War of Peace ngo-2015 ngenza i-DVD kanti idlalade lizayo lizophuma ngomnyaka ozayo ngo-April.
Hayi, siyabonga mfo kancube, sikufisela inhlanhla kukho konke okwenzayo.
Ngiyabonga.
Bathi umphehlo kawalelwa kanti njalo imitha ngokuphindwa siphumeke enkundleni ngongibhace ezizweni.
Siyathuthukiswa yini mathebelelendi isifundwa yini imbali yeziprize ikolweni zezihlonitshwa ngulinganayo na indima yeZimbabwe zilokhu ziqala ngalimi lunye na indaba zelizwe zelikhulunywa yini iqiniso emsakazweni ngoba nabadlala kumahlola nyama isatholakala yini ngwevu emadlodlo ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Zingenaphi ingane zeZimbabwe empini yeCongo selaziwa yini inani labantwana abafela khona aphiwa bani amadayimani aqhagwa khona asingenela noma angeniswe emapulazini amawoveti asekwazi yini ukulima kwenelisa isizwe asayithola yini imisebenzi ama-green bomba bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile sezakhiwa na izindlu ezadilizwa ngumrambatsinwa kuyoze kube nini ingane zeZimbabwe zifela kulimpopho uyahlatshwa yini umkhosi nxa bedliwe zingwenya kuphenywa nini ngabadlwengula endleleni bebalekela eSouth Africa libalwa ezandleni zikabani igazi lengane zakwethu elichitha emazweni ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Yize bani elibalekelwa iziphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani aqoshwa yini amatisha abafundi besala. Thank you.
bashayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlopha babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Siyabonga ubongani ngobe imbongi edumileyo ebekuhlelo lwethu lwabasakhula
beba beba ngiyakuthi
ngawe
enjisweni ya
baba
ayi
weba
ba
Si ingoma emnandi ingoma ehlatshelwa ngosifiso Ncwane esihlephune kudlalatela khe elilesihloko esithi baba ngiyavuma eqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje nje kungesonto sitshayela lonke makholwa kwaneleke okwalamhlanje mthokazi omuhle kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye izakhamizi seziqalisile ukulima endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulandela izulu eline ngeviki edluleyo kodwa abaningi bakhala ngenhlanyelo. Kuhlelo lwabasakhulayo besiphace ezizweni silembongi mhlabeleli ubongani Ncube. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.